Gandhi ngiyabonga umbuzo wakho. Okokuqala, uThamisa uvakatshele eMathamhlophe. EMathamhlophe kuyimuseum yeJoshua Nkomo National Foundation. Yikho lapha uThamisa ahambe khona. Lokho okokuthi khona uThamisa uvakatshele umuzi kaNkomo ePhelandaba akusilo qiniso. Ngoba okungumuzi kaNkomo iPhelandaba. IMathamhlophe iyimuseum ngoba yadoctwa yimuseums and archives.
Vele imnqusile yini ubenqusiwe ukuthi aye emuseum yakwaNkomo?
Hathi baba, thina abemuli azange simnquse. Unquswe ngujaha ongumanager eJoshua Nkomo National Foundation okuthiwa nguJakulani Radebe. Nguye umuntu abaxoxisanayo ngoba ulesifiso layo sokuthi ebe ngu-MT emele i-MDC enkaya. Yikho ke banxusane ngaleyo ndlela bayofika ke lapho emuseum sebetshengisana emuseum. Thina abakwaNkomo hhayi azange sibe kwazi ukuthi uyabuya uThamisa. Njalo mina empilweni yami angikaze ngihlangane laye umnumzane uThamisa. Ngibone emfanekisweni nje laku-TV.
Sizwa kuthiwa uthenjiswe intonga kababa uNkomo. Kuliqiniso yini?
Akusikho qiniso lokho. Imuli azange ithembise uThamisa intonga kamdala. Njalo kulizilo ukuthi nxa kulo muntu ongathembisa intonga leyo into yomuntu omdala eyaba ingxenye yokukhulula ilizwe leli. Intonga leyo iqakatheke kakhulu, iyinzilo. Asiyo into ebomhambe ikhulunywa nje ngabantwanyana ukuthi kuthiwa sengize intonga lami, senginika intonga kaNkomo. Akuqondanga, into ehlonipheka kakhulu intonga leyana. Kanti njalo balutshana abantu abayaziyo lapho ikhona leyo ntonga. Yikho-ke nxa kulo muntu omthembisileyo, hhathi asiyo muntu wakwaNkomo, asiyo muntu wemuli ongabe ethembisa uThamisa into elizilo enjalo. Asiyo into encane yokuphomhambe ikhulunywa nje ngabantwana leyo. Kanti